Siyabonga Marvelous. Siyalamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 9 kuNcwabakazi 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Walamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Ibandla leMDCT lisola ukuxotshwa amahlayana kwezisebenzi ngabaqhatshi lisithi lokhu kuveza sobala ukuthi ibandla leZANU-PF selehlulekile ukusungula imisebenzi eyizigidi ezimbili elayithembisa uZulu ngesikhathi sokhetho.
Sisapota abasebenzi ngakho konke and si-encourage ama-members ethu ukuthi bame labasebenzi ngalesi sikhathi ngoba njalo singabhenge nje lo mkhonomi welizwe sibone ukuthi abantu abaningi sebengamavenda.
Uhulumende uthi useqalisile ukukhulumisana lenye inkampani ngomsebenzi wokuqhelisa injanji kaloliwe ukuze ilizwe lihambise impahla eningi ngalindlela ngoba ukulungisa ekhona kuphela akusoze kuthuthukise umnotho welizwe.
Vele yena uloliwe udinga imali eningi kakhulu. Kumele ukuthi uhulumende aqale akhulule leyo mali kungayenziwa izinto eziningi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umgcini sihlalo we-MDCT eMelika umnumzana Dan Moyo uthi ukuxotshwa amahlayana kwezisebenzi ngabaqhatshi kuveza sobala ukuthi ibandla leZANU-PF selehlulekile ukusungula imisebenzi eyizigidi ezimbili elayithembisa uZulu ngesikhathi sokhetho. Ngalokho umnumzana Moyo uthi kumele iMDCT isekele izisebenzi ngamandla emkhankasweni wokuthi abantu bonke abaxotshwe umsebenzi kulandela isinqumo somthethwandaba we-Supreme Court babuyiselwe emsebenzini. Wafika phose inkulungwane ezingamachumi amabili asebelahlekelwe imisebenzi kumaviki amathathu edluleyo. Asizweni umnumzana Moyo ixoxa lo ntungameli inkomo we-Studio 7.
Wonke umuntu owephathi yethu kumele abambisane labasebenzi ukuthi i-government i-reverse lo mthetho lo ngoba ngumthetho ovele ucindezela abasebenzi. Sisapota abasebenzi ngakho konke and si-encourage ama-members ethu ukuthi bame labasebenzi ngalesi sikhathi. Ngoba njalo singabhenge nje lo mkhonomi welizwe sibone ukuthi abantu abaningi sebengamavenda khona manje and uhulumende lo wathembisa abantu imisebenzi over 2 million ingene i-government yabo ngo-2013 kodwa sikubona manje ukuthi sibona i-opposite yalokho ngoba sibona abantu bexotshwa imisebenzi over 18,000 abantu bexotshwa imisebenzi. Thina sithi abantu bakithi iphathi yethu mabame labasebenzi kungena ama-demonstrations kulwisane layo lento until i-government yezanu izikwazi ukuthi abasebenzi banamalungelo.
Bakhona Moyo abathi njengebandla lezisebenzi ibandla lenu akulalutho elilwenzayo kathesi yisi sikhathi ukuthi ngalidinga usekelo lihamba ebantwini likhuluma labo lisenza imhlangano kodwa lina lilele kalenzi lutho uthini ngalokho?
Angeke nje ngivumelane nalowo mbono completely mnumzana ngoba upresident webandla lethu uMorgan Van Rai uholda ama-rallies almost very frequently. Kule sikhathi esidlulileyo ngathi ama-rally akhe are very very prominent and abantu abaningi bayawa-attenda and iposition yethu ayitshintshanga ukubana uhulumende lo nguhulumende osebhidlize ilizwe and therefore kumele siyime njengabantu ukuthi uhulumende lo kumele atshintshwe and lokhu kuhlanganisa yonke nje into ehongo enzakalayo khona manje elizweni lakithi.
Umnumzana Dan Moyo ngumgcini sihlalo webandla leMDCT eMelika ubexoxa ecingweni lo ntungameli inkomo yeStudio 7 eseVirginia khonapha eMelika. Uhulumende uthi useqalisile ukukhulumisana leyinye inkampani ngomsebenzi wokuqhelisa injanji yenkampani kaloliwe eNational Railways of Zimbabwe ukuze ilizwe lihambise impahla eningi ngalindlela ngoba ukulungisa ekhona kuphela akusoze kuthuthukise umnotho welizwe. unothando sibanda usethulela loludaba ngokugcweleyo.
Ugada lwezokuhanjiswa kwempahla labantu lwethule umbiko othi uhulumeni usekhulumisana lenkampani ye-SITC International ukwakha enye injanji ezavela eMozambique isiza eZimbabwe iquma eZambia ilandela umfula uGwembe. Ingcwethi kwezokubuswa kwelizwe umnumzana Jacob Phiri uthi uloliwe uyaludinga usizo kodwa kumele kuqalwe ngokulungisa injanji ekhona esifile kungakakhangelwa ukufaka entsha kwenye indawo.
Sikhangela ukuthi izingozi esezenzakile seziziningi njalo okweseqakathekileyo ukuthi kulungiswe ke umgwaqo wazo izitimela ukwenzela ukuthi nxa lapho sokuvulwa ke ukuthi sezithatha abantu kube into sesikwazi ukuthi akusoze kube le ngozi.
UPhiri wengeze esithi udubo oluselizweni kudinga ukugijimisa impala ezimbili isikhathi sinye okungala mpumelelo kodwa kumele kukhangelelwe ulutho olulodwa luqhutshwe luphele bese kuqaliswa olutsha.
Njalo kusiyananzelela ukuba vele yena uloliwe udinga imali eningi kakhulu. Kumele ukuthi uhulumende aqale akhulule leyo mali kungayenziwa izinto eziningi. Njalo thina siyabonga kakhulu ukuthi labo abaphathi izihlalo abakhangela uloliwe bakhangela impilo zabantu ukuthi siqakathekile. Ngakho ke ungangcono uqale kumisa izitimela kulungiswe okwezimali kulungiswe umgwaqo waso.
Isisebenzi kulenkampani unkosikazi Martha Mpofu uthi uhulumende kaqakathekise impilo zabantu ezisengozini izinsuku zonke ezitimeleni kungakakhulunywa ngenjanji entsha yokuthwala impahla.
Kungaba le ngozi yesitimela into ekuhlungu yokuthi isitimela sithwala abantu babe baningi at one time. Ukuthi kungaba le ngozi abantu abaningi ba affected. Loko kusisho ukuthi kona isitimela sihamba egangeni isikhathi esiningi. Inkosi enjengayona le eyabe inkulu khonapho singaso abantu abakwanisayo ukuthi bekwanise ukusiza abantu ngesikhathi esifitshane.
Inkampani kaloliwe ithwele nzima ukuqhubeka isebenza ngenxa yokuswela imali kanye lemithina esiguge okwamagama. Okwakhathesi isitimela esisuka koBulawayo sisiya esigodlweni eHarare sithethe amahola ngamashumi amabili 20 endaweni yokuthi abe yisishiyagalombili i-8 kuphela. Uhulumende uthi ukhangelele ukuthi impahla eningi ihambe ngololiwe ethi okwakhathesi linkampani yenelisa ukuthwala phezu nje kwezigidi zamathani i-1.2 million metric tons bona bekhangelele ukuhambisa izigidi ezinhlanu i-5 million metric tons ngomnyaka. Inkampani le ngenye esiqalise ukuxotsha izisebenzi kulandela isinqumo somthethwandaba we-Supreme Court ngamalungelo ezisebenzi. I-NRZ ibikwa idinga izigidi ezingamakhulu amane zamadola, i-$400 million, ukulungisa injanji elizweni lonke ukuze kusetshenzwe ngendlela. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, nginguNothando Sibanda.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zikantungameli inkomo weStudio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo igama ngontungameli inkomo. Lamhlanje ngixoxa lo Martin Ndlovu ongomunye wabasakhulayo beZimbabwe abasanda qhiba izifundo zabo phansi kohlelo lweMandela Washington Fellowship. UNdlovu ubese University of Nevada. Ngiyakwamukela kuhlelo Ndlovu.
Siyabonga Ntungameli Nkomo.
Ungasichazisela belunjani uhlelo lwakho?
Uhlelo lwethu luhambe kahle, sifunde okuningi kakhulu. Isikhathi esiningi besifunda eklasini silama-lectures ethu. Sifunda okuningi okunkluda i-business model canvas ukuthi iqaliswa njani leyo business. Ungayiqalisa ukuthi uthole imali yokuthi uqhubeke nge-business naleyo kwenziwa njani. Puma eklasini sisiya vakatha amabhizimusi akhona eRino. safuna okuningi kibo bona abakade beqalisile amabhizinisi abo vele amabhizinisi amancane.
Ungathanda ukukhumbuza abalaleli ukuthi kanje kahle kahle ekhaya wenza msebenzi bani, njalo ulwazi olutholileyo luza kuphathisa njani emsebenzini wakho nxa subuyelile?
Kobulawayo ngile space okuthiwa yi-Sky Hub. I-Sky Hub yi-co-working space lapho kusebenza khona abantu abafuna ukuqala amabhizimusi but bengela mali yoku-high office. So okuningi esikufunde lapha ngiza kuhambisa ekhaya ukuthi ngiyafundisa laba abantu abaqalisa amabhizimusi. Jayela ukuthi umuntu cabanga ukuthi abantu abaningi especially abaqeda isikolo babona ngani kunzima ukuqalisa ibhizimusi, but ngezinto esengizifundile lapha ngifuna ukubatshengisa ukuthi kulula sibili and kuyenzeka and singancedisana ukuthi siqalise lawo amabhizimusi.
Ngisiyazi baningi ontanga abafuna ukuphatheka kulolu hlelo njengawe Martin. Ungabuyela ekhaya uzazinikela yini ukuthi nxa uthe wahlangana lomunye ebuzisisa ukubana kade kungenwa njani kulolu hlelo, kumbe buza nje ngendaba zokusungula amabhizimusi, uzinikela ukuba ncedisa abantu abanjalo?
Ye, ngiyazinikela sibili ngoba ngibona ngani sijayele ukuthi sicabanga ukuthi ungancedisa omunye nguye ozathatha i-opportunity yakho kumbe imali okade uzayithola, but sesifunde lapha yikuthi singancedisana sonke sizakhwela phezulu sigcine siyenze iBulawayo kumbe iZimbabwe ibe ngcono economically especially.
Asikhangele inkampani yakho okuminyaka emihlanu elandelayo, okhangelela ukuthi ibe isikuliphi izinga?
Right, okokuqala okunye okwenzakele lapha ku-week 4 yethu ngiqalise enye company okuthiwa yisebenza online. Sibone ukuthi kula makhampani lapha amaningi afuna abantu abalama-skills in i-web development, le-graphic design, le-social media marketing. Ngithe ngibona khonokho ngathi hawu, akwenzeki ukuthi abantu abakhona ekhaya benze lo msebenzi ngoba kufunakala kuphela ukuthi babe le-internet yokuthi be-connecte, beyenze umsebenzi nalo, bebhadalwe ngama-Americans ona la. So yimi esengiqalise ikhampani okuthiwa yisebenza online. So mina ngidinga abantu abadinga umsebenzi abalama-skills ona la eZimbabwe abalinka labantu abadinga ukusetshenzelwa e-America.
Sibonile injalo Martin lihlangana lo mongameli weMelika u-Obama. Yiwapha amazwi ahlakaniphileyo, amazwi akhayo owatholileyo kuye?
U-Obama uke wakhuluma ngokuthi akukho right ukuthi omunye umuntu ekhwele efake abanye phansi. Uthe kuqakathekile ukuthi sonke sincedisane ngoba singenza njalo yikho lapho esizaphumelela khona.
Sibuyele kunkampani yakho le osanda isungula isebenza online, ilayo okhangelela ukuthi ibisikuliphi izinga eminyakeni emihlanu elandelayo?
Ngidinga ukuthi ngithola abantu abangu-150 ukuthi bebesebenza by 2016. Already sesila abantu abangu-5 abasebenzayo, sebeqede iviki lokuqala besebenza babhadalwa. So sesidinga ukuthi sibe silokhe siqhubeka ukuthi sibe sithola abantu abaningi abalama-skills in IT, in programming, in web development. By then after 5 years sibe inkampani enkulu elabantu by 500.
Hayi bekukuhle ukuxoxa lawe kuhlelo Martin, sikufisela inhlanhla kumsebenzi wakho nxa suthe waphenduka ekhaya.
Hayi siyabonga kakhulu Mthumeli Nkomo.
Veli lalele uhlelo lwabasakhulayo, ngixoxa lomunye wabaphatheke kuhlelo lwe 2015 Mandela Washington Fellowship, umnumzana Martin Ndlovu. Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo unguntungameli Nkomo Lila.
Siyabonga Ntungameli Nkomo. Abasakhulayo abahlala elokitshini leMakhandeni koBulawayo sebeqale inhlanganiso yabatsha ijonge ukuphakamisa ontanga besebenzisa ezemidlalo. Intathethe indaba ethi yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Omunye walaba baqala inhlanganiso ebizwa ngokuthi iResponsible Youth Foundation uMandla Nkosi Sibanda utshele Studio 7 ukuba injongo yabo ngeyokunqanda abasakhulayo ukuze bengaphatheki ezintweni ezingabadukisa.
Sifuna ama-youth babe ngabantu abalengqondo abasebenzisa ingqondo zawo njalo abachiyana lokubi ngazo zonke izikhathi. Laloba kumbe ngama-youth asesikolo kumbe angaphandle kumbe ngama-youth asentweni zembangazwe thi konke basebenzise. Isingathi thina ukuba responsible.
Umfoka Sibanda uthi inhlelo zabo ngezigoqela abantwana abafundayo kanye lalabo abangasafundiyo. Imidlalo ejwayelekileyo emalokitshini efana lo wenguqu webhola elokuqaga i-netball, umdlalo wokugijima kanye le-tug of war ngeminye imidlalo uSibanda athi bazayisebenzisa ukuhuga abantwana. Uqhubekele phambili wathi omunye umdlalo abafuna ukuwukhulisa ngowe-freestyle soccer wona osukhule kakhulu emhlabeni jikelele.
IZimbabwe yona ikazibe lo muntu oyimelayo ku-World Cup yama-freestylers. Besikhayindela ukuthi sibe le competition enjalo lapha eZimbabwe. Ozawina ahambe emelilizwe ku-World Championships ezakhona lezi.
USibanda uqale inhlanganiso ye-Responsible Youth Foundation endawonye lodumisani Fuzwayo njalo uthe okwamanje baphakathi kwemizamo yokuyibhalisa okusemthethweni. Uqhubekele phambili wathi yena bakhethe ezemidlalo njengendlela yokudonsela abasakhulayo eduze ngoba isintu sisithi zithiwa ngezikudlayo.
Sinanzelele kakhulu ukuthi ama-youth kuze ongani uba le nto ofuna ukuthi ubatshele yona ubazise yona. Isikhathi esiningi kumele ubadonse ngalokho abangani bayakuthanda. Abanye basebenzisa i-music bathi i-arts babadonsa kanjalo, abanye basebenzisa imidlalo yona.
USibanda ucene ngokuthi lenhlanganiso bayibize ngokuthi i-Responsible Youth Foundation ngoba leli gama lisitsho umuntu okwaziyo ukwenza ukuhle okuqondileyo echiyane lokungaqondanga. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Ezalamhlanje ngesikhangele ebesikhokhela ibandla le-MTCT lisola ukuxotshwa amahlayana kwezisebenzi ngabaqhatshi lisithi lokho kuveza sobala ukuthi ibandla le-ZANU-PF selehlulekile ukusungula imisebenzi eyizigidi ezimbili elayithembisa uZulu ngesikhathi sokhetho. Uhulumende uthi useqalisile ukukhulumisana lenye inkampani ngomsebenzi wokuqhelisa injanje inkampani ye-NRZ ukuze ilizwe lihambise impahla eningi ngalindlela. Siluqeba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
You have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.